Lenkulumo eza ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera eChegutu osubulele abantu abane lanxa uhulumende ethi usunganeno. Kungalesi sizathu umanisipala weHarare labogatsha lwezempilakahle bethule imibiko ethi abathengisa ezitaladeni yibo abangezelela ukusabalala kwekholera. Omunye wabaphila ngokuthengisa othande ukwaziwa ngegama lokuthi ngumama Kuzanga uthi yamzundisa lenkulumo yokuthi yibo abangezelela kudubo lwekholera.
Chimwe chinhu chinotirwadza ndechekuti munomu mukaita outbreak yekholera.
Okusizisa ubuhlungu yikuba isikhathi sonke nxa kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo esibangelwa yikholera yithi esibekwa umlando. Ngabazinuki amakhwapha njengenkokheli kamunicipality bayawuqhuba na umsebenzi wabo. Ungaya eMare khathesi uzathola ukuthi kugcwele impethu ezilomsila.
Umnumzana Chenesani Ntungakwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi akavumelani lalokho osekukhulunywa yiziphathamandla.
Ma kuyukuthi bayalungisa indawo lezi ezithengiselwayo befake singathi ngesingisi ngama-standards ukuthi ma lapho kuthengiselwa khona ukudla kungaba lamanzi, kungaba lezambuzi, kungaba lento ezinjalo, kuzaba nzima ukuthi sithi laba abathengisayo baletha ikholera ngenxa yokuthi okokuqala labo bazama ukuziphilisa. Okwesibili, bona ukuthi baze bebe khonapho ezindaweni lezi umunicipality wayengaphi, wayevele esazi ukuthi kungaba lo dubo lokukholela. Ukubona kwami mina okwakathesi yinto engathi yabifunakala ngoba labo abe iministry le ekhangela ngezempilakahle labo balamandla njalo okubona ukuthi into engaba yimbangela lapha endaweni zikamunicipality yindawo ezinje ezinje.
Untungakwa uthi akuqali eZimbabwe ukuba labathengisayo kodwa ukhona yikuba iziphathamandla kwamanye amazwe zibalungisela indawo ezilondolozekileyo lapho bengasebenzela khona.
Kuza vele kube labantu abathengisayo ngamafitshane loo manisipala okubona kwami nguye umuntu omele elungisise udaba lolu efake abantu endaweni eziqondileyo abantu laba kube lezambuzi kube lamanzi kube ntelento ezinjalo. Engayenza njalo ngesikhiwa singathi angafaka ama-standards so kungaba lula ke kusasa ukuthi singathi ikholerwa isibangelwe yilaba abathengisayo.
Uxwayisa umanisipala lohulumende ukuba babuyele kundlela yokuhlola lokulondoloza indawo abasebenzela kizo abathengisayo laba ukuba zihlanzekile nalo bahatshi.
Ilizwe leli elethu belivele into sezingamanga kuhle esingathi yi-service delivery. Bekuvele sokungasela msebenzi eqondileyo ikakhulu ma sikhangele emsebenzini anto yabo manisipala. Kodwa kungabuyelwa lapho mina ukubona kwami kuba ngcono ngoba kubuyela lapho engike ngatsho khona ukuthi lo manisipala nguyonikwa amandla nguhulumende esingathi local government. Kodwa angeke aba lamandla okulahlela abanye abantu icala. Awakhe amandla ngokuletha inhloli lezo, ngokufaka amampompa amanzi, ngokulungisa ukuthi indawo lapho ethengiselwa khona ukudla ibe yindawo eyabihlambulukile, ibe yindawo eyabe ingelangcekeza.
Abathengisayo bathi umunicipality lohulumende kumele baqhube umsebenzi wabo wokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo, ukubuthi izibi kanye lokulondoloza impompi ezithwala ingcekeza ukuze luphele lolu dubo. Lolu dubo lungaqali kuleli njalo kubangelwa ikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ngoba uke waqhamuka njalo ngomnyaka ka-2008 emzini weBudiriro wasabalala ilizwe lonke abedlula amakhulu amathathu balahlekelwa impilo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavisi Gama.